Sikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje
ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu bezimbabwe, abantu bezimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho.
Sokulokuxabana okumangalisayo kumanyano kwe-MDC Alliance ngesikhathi-ke kodwa-ke abantu bekhuluma ukuthi kumele kulungiswe konke okuhluphayo kwele Zimbabwe.
Besilembuzo eminingi besifisa ukuyifaka kuye la asiphendule sikhulumisane, kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana lo president.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ebezifisa ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa kusasa zikhala ngokuthi lokhu akusoze kwenzakale.
Awu ngeke uyalodoli ngisendlini kathiwo wawuthathelani nxa kuyukuthi ulokubhilive ukuthi uzabe uhlala labodoli abantu abangomama sikhona. Emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhulu, so pho uma usubuye lodoli kutho ukuthi kulobunzima ke emulini.
Sokulabodoli abesifazana abasetshenziswa ngabesilisa okuthiwa sebechitha imizi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umanyano wamabandla aphikisayo elibusayo uthi kumele ibutho leZimbabwe liveze elizakwenza nxa kunganqoba i-MDC Alliance kukhetho oluzayo. Lokhu kwethulwe emhlanganweni owenziwe ngumanyano we-MDC Alliance lamhla eMaswingo, lapho obekugcwele khona abantu abagoqela umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuru abalwisana ukuthi babambe isikhundla sikamnumzana uTswankelayi ogulayo. Uze sizwe okuningi okwenzakale emhlanganweni lo, sixoxe lo mnumzana Welshman Ncube obesebuyela kobulawayo kusanda kuphela umhlangano lo.
Umhlangano ngokwawo ubumuhle sibili, abantu babuyile, iindaba de zixoxwa bekuzindaba ezinhle sibili.
Yes, singathi belixoxa ngani sibili khona ngani?
Sixoxa ngokuqakatheka kwe-alliance, ukuthi i-alliance le yiyo ade i-vision ka-president uTswankelayo ukuthi sibambane nini kwenzela ukuthi sinike abantu beZimbabwe iqetha lokuthi engxenye singakwanisa ukukhupha ijunta leyi ebusayo okwakathesi, ngoba nxa singabambananga abantu abangeke bakhole ukuthi ijunta leyi iyakhupheka. Kodwa-ke nxa sibambene umsebenzi lowo uzabalula. Ngokokuqala lokhu kuqakatheka kokubambana, ukuqakatheka kwe-unity, ukuqakatheka kokusebenza sisonke ndawonye. Okwesibili yikubonisa abantu ukuthi lobo mgabe sihambile. Labade bemxhasa abayibo abavele benza ikhuu ngo-2008 uTswankelayo winile, yibo futhi abenza ikhuu against umgabe lo, kutho ukuthi akutshintshanga lutho. Ama-stormtroopers kamgabe yiwo asexotshe udriver wabo khona bathatha ibhasi. Okwesithathu bekuyukuthi indaba enothwe elizwe ukuthi i-alliance MDC yiyo elamaqhinga amacebo ukulungisa inotho elizwe lewe kangaka ukuthi kube le mali ama-factory avulwe kube le nhlalakuhle nje kaZulu wonke. Okwesine ukuthi ukhetho kumele kube lukhetho olu-free and fair. Ibutho kumele likhulume in advance ukuthi ibona bangaphansi kwabantu beZimbabwe, abantu beZimbabwe bangavotela uzibani, kumele bakuvume khonokho. Ukuthi izekhi kumele ibe fully independent. Kube lokhetho nje, ama-conditions okhetho wonke esiwafunayo ukuthi abe khona. Yizo izinto lezo ezinye ade sikhuluma ngazo.
Yes, siyabona njalo ukuthi bekungani kulokudlephana phakathi kwalabo abaphethe isikhundla sikamnumzana uTswankelayo. Kodwa lomhla-ke kuhambe njani? Kuhambe kuhle kumbe lokhu ngani kulokuxokozela?
Ku-alliance kakula kuxokozela, ngoba ngu alliance u president Tsvangirai wathi siya le South Africa was chiela ukuthi siyasebenza lomnumzana uChamisa gakho okuphikisayo lokho ngoba even esekhona egulela emzini wakhe wayevele esinike yena ukuthi sisebenze laye. So lokho kokuthi ngu acting president ngubani ngale ukuthi hayi kukhona ngale Harvest House ngapha ku-alliance sisebenza kuhle simhle ngenxa yokuthi esamphiwayo nguyena lo esoke esebenza laye.
Lo ngumnumzana Welshman Ncube okumanyana kwe-MTC Alliance obekhuluma le-Studio 7 esemaSwingo. Kusenjalo ke ibandla elisanda kusungulwa elezombusazwe eleZimbabwe Rainbow Democratic Party elenze umhlangano lamhla eHarare selisole labo abakumanyano wamabandla aphikisa elibusayo lisithi bakwenza lokhu befuna ukuthi basuthise izisu zabo hathi izifiso zikaZulu. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba zeStudio 7 umongameli waleli bandla umnumzana Cuthbert Ncube uthe njengebandla kabafuni ukubambana namanye amabandla ezombusazwe ngowabe izikhwawa eziqhathekisa amandla kule ntuthu yelizwe.
Ibandla lethu baba njengobana i-rainbow I always believe bana ngemva kwezulu eliningi the storms in life there is a rainbow. Siza nethemba ebantwini, siza nethemba emphakathini. Uzothola bana umchilo wamakhosikazi usuphumile. Yithi lapha sesibuya nethemba ebantwini bakithi.
Omunye njalo obesemhlanganeni lo umnumzana Gwinya Mzoreya yena okhokela ibandla le-United African National Council UANC uthe bona njengebandla bayasekela ukubunja kwe-ZRDP kodwa kabavumelani nomanyano wamanye amabandla.
Sinebhasikithi bana egcwele esifuzibana siyilethe eZimbabwe. Already sesiqalisile umkhankaso wokubana sikhulumisane ne-SADC ukuba namadoda siza lapha as a different organization.
Omunye njalo okubandla le-ZRB umnumzana Donovan Masuku uthe kabasoze bafanane le-ZANU-PF eqakathekisa ukukhuluma nje kuphela ingenzi lutho olucacayo.
Ibandla leZimbabwe Rainbow Democratic Party elikuthembisa abantu okokuqala yilokho okubizwa ngokuthi i-devolution of power ukuthi isigaba ngesigaba sizikhanyelele lokho okuyimvelo okunikethi sisizwe ukuthi sikhule.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukubunjwa kwaleli bandla akusoze kuqule lutho ukuzama ukususa ibandla le-ZANU-PF embusweni. Okwamanje umanyana okhona we-MTC Alliance uphakathi kwengxaki enkulu ngoba umnumzana Morgan Tsvangirai uyagula, abanye besithi umnumzana Chamisa nguye ozathatha izikhundla sakhe kuthi abanye basekela umnumzana Elias Mtsuri. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Kipson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Botswana zikhonona ngokuthi kazinxuswanga emhlanganweni oza kwenziwa kusasa ngumongameli Emmerson Mnangagwa labantu abahlala kulelo lizwe ngesikhathi esedolobheni leHaverun. UMartin Ngwenya usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abakhulume lomsakazi weStudio 7 bathi abakwazi ukuthi bakhethwe njani abantu abazahlangana loMnangagwa okhalela ukuthi uzahlala kule Botswana okwamalanga amabili. Badane ukumalisa abantu akade befuna ukubona uMnangagwa owasusa umnumzana Robert Mugabe esikhundleni ngolwezinyakenye encediswa libutho. Omunye wabakhonona ngokuthi kanxuswanga ngumnumzana Andreas Sibanda obefisa ukwethulela uMnangagwa konke kusesifubeni sakhe.
Ukubuya kwakhe umongameli into esiyithakazelelayo kakhulu kodwa osekuphambanisekile khona ukuthi bekhethe abazahlangana labo singabantu abehlukehlukene, abanye basebenza emaplazini, abanye basebenza emahofisini, abanye bahleli nje abalamaphepha lapha. Ngakho-ke nxa kukhethiwe siza bakwazi njani ukuthi osimeleyo ngubani.
Akucacanga ukuthi abazahlangana lomongameli kade bekhethwa njani. Esinye isisebenzi ofisini yomeli wezimabhokolo eBotswana sithi kade kusiba nemhlangano ofisini le emavikini asanda kwedlula kulungiselela ukwethekelela kukaNangagwam. Abazangena umhlangano lo ozakwenzelwa eHebron International Convention Center sebephiwe incwadi zokubanxusa njalo kubikwa inengi kungosomabhizimusi. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Stanley Ncube udubele sifiso sokuhlangana loMnangagwa njalo ambuze imibuzo ephathene lempilo yabo njengezizalwane zeZimbabwe kule Botswana.
Sihlezi nje kuleli lizwe laseBotswana ngenxa yezinqumo ezathathwa ngukhulumeni owadlulayo wayekhokhelwa uMugabe. uMnangagwa enguminista kuyo yonke iminyaka leyo. Khathesi usengupresident. Kuyeza kuleli lizwe laseBotswana ngomvulo. Besilembuzo eminingi ebesifisa ukuyifaka kuye la yasiphendule sikhulumisane. Kodwa nxa sibuza be-embassy basitshela bona ukuthi sebaselekta abantu abazahlangana nalo president. Asikwazi ukuthi basebenzisa i-criteria enjani. Ngoba ubefuza sihlanganise sonke singamaZimbabwe sikhulume laye asitshele ukuthi siphenduke ekhaya njalo uma siphenduke ekhaya sikhangelelene.
Omunye njalo ohlala kwele Botswana umnumzana Dumisani Ncube uthi nxa uMnangagwa efisa ukuzwa izikhalo zabantu abaningi kwele Botswana bekumele unxuswe abantu abaningi hathi ihlekana.
uMnangagwa was really serious about meeting up with Zimbabweans in Botswana. He should have extended these invitations to everyone around the country, not ukuthi kube nama selections wabantu ukuthi abazohlangana e-embassy.
Abanye njalo bacabangela ukuthi bokuhluzwa labo abazahlala loMnangagwa kusesatshelwa okufana lalokho okwenzakala kwele South Africa lapho abanye abesindebeleni batshengisela bemtshela ukuthi ngumbulali ngesandla abalaso kumbhuqazwe weGugura Hundi. Umongameli Mnangagwa uzabe seBotswana kulandela ukunxuswa kwakhe umongameli Ian Khama ukuthi azokwethekelelwa kwamalanga amabili lapho azakhuluma ledale lephalamende njalo ayethekelele inkampani elolonga amadiamond eye-Diamond Trading Company eseHebron. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHebron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esiraza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Liyabazi na odoli asebethengwa ngabesilisa besiya labo emacansini. Lalani kudaba lelu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Lo baba mkhulu babe lobola usenziwe manje.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ke ngezigigaba ezenzakale kwele Botswana. Kuthiwa ke kulo baba owathenga udoli owesifazana khonapha ke eMelika. Uthe semthengele ke wabuyela la ekhaya khona ngale ke wafika wavusana lomkakhe sesithi hayi udoli kungcono okudlula ke umkakhe. Sizokuthiwa ke odoli laba yibo sebengene emphakathini kwele Melika lamanye amazwe. Lo mnumzana obhekisa ipho Mahlangu lo nkosikazi sakhile liline uMadube. Linjani sihlobo zabo?
Ngiyaphila kakhulu njani sibelo
so ake ukuthi uMadube ulibona njani udaba lolu ngamafishane?
Awungeke ukuthi uthethe lo nkosikazi endlini uyazithwela udoli uthwela udoli esengunkosikazi endlini akwenzi. Ngoba vela akumelanga kube lo doli kati abantu kusuzuzuza ukuthi ngudoli abantu begcwele kangaka besifazana kuyabe sokuthetha. Mina ngokubona kwami mbona engani kuthiwa kuyabe kuphambaniseke kakhulu ngoba awungeke kuye kuya lo doli ngisendlini kati pho wawuthathela nxa kuyukuthi loku ubhilive ukuthi uzabe uhlala labo doli abantu abangomama sikhona. Emasikweni vele kumele ubaba athathe umama bazali isibongo sikhuli. So pho uma usubuye lo doli kutho ukuthi kulobunzima ke emulini.
Ye baba Mahlangu nathi daba ungathini khonapho uyazivela uMadube uyakhuluma khona.
Le ndaba yodoli le ayilunganga impela ngoba mina ngibona ngathi uyadlala lo baba. Uyadlala udlala ngefamily yakhe yini ethatha udoli azongifaka endlini ngapha elo muntu umuntu qo. Abe thatha into nje eyenziwe wayifaka endlini ngisho ukuthi uyamxosha lo mama lo. Lovele emxosha ngimhlole lo mama maye ukuthi umshiyile ubaba udlale ngefamily yakhe. Ngazi ukuthi kube maye labantwana maybe kade bevele belengane abangani bathi bebheka ludoli bathi bathi nangu unkosikazi kababa ngunogobi
lapho kuba khona lapho ke Madube sizwa kuthiwa ke ubaba lo uyakhuluma esithi hayi phela omama baphethe kakhulu emlonyeni lapha nokuhlala nje belawula kuphela uthi ngcono ezidolele udoli wakhe lo.
Uyabona Dube ekuphileni labantu kuphile esiphila ngakho akungeke uphonge ukuthiwa kunendlu uphonge uhlala kungakhulunywa akungeke uphonge ukuthi uyintuthu kungabathwa ngumlilo uma kuyukuthi umama uyakhuluma kakhulu okuyikho umenza akhulume kuyini indaba engalungisisi khona pho okwenza ukuthi umama akhulume khona manje kubisa udoli it's not a option ngoba ma ubisa udoli vele you are making things worse endlini abantwana bazakhangela njani, izakhamizi zakhangela njani, imuli yakho uzayitshela uthini ngodoli lo yabo sombisa endlini. So udoli vele ma umbisa endlini yabo ungayenzi kuhle, ngokubona kwami vele yabo ungayenzi kuhle ngoba awusoze ucommunicate lo doli ngisendlini. Udoli wakho mzambeka ngaphi nisendlini, kuyini vele ube ngekangeli la endlini, ubezambeka umbahlale phansi ngoba kuthi kuphela nyabe sengukhompetition yomunye umuntu ongakhulumiyo uthona ehlezi endlini kuphela esebenza ukugezi segqokiswa ngumbe uyabekeswa ngumbe uyabesenziwa. So udoli vele hayi ebantwini abathatheliyo, hayi ebantwini abangathathanga abangafuniyo ukuthi babe le muli angazenzela udoli wakhe khatshana le engabonwa ngabantu, kodwa ukuthi ucinise umbise emzini mthethwe nihlezi uye njengalo doli ukushintshela ukuthi wena hayi mina ngiyakhuluma kakhulu udoli ngiye ongakhulumi kungcono umdingi lapho angahlala khona ngoba awungeke umfake endlini khonapho nyana sembona icompetition noma udoli engakhulumi.
Ye, siyamuzwa uMadube lapha-ke baba Mahlangu. Kodwa-ke njengoba ngisitsho-ke ukuthi ubaba lo uyakhuluma ukuthi hhayi abafazi baphethe emlonyeni, kodwa singabona kwele Japan, sibone kwamanye amazwe athuthukileyo bayakwenza konke khonokho kwabodoli. So-ke ubona zani kuyangena yini laseZimbabwe South Africa le ndawo
ezinjalo? Yebona baba, laba bantu baseJapan kwama-Chinese lawa vele into ozenzayo sometimes ifani. Njengathi nje ngibheka i-TV kwenilanga ngabona inkawu, yabona inkawu le ehlala eShatini iseva emahoteleni ifake ihembe. Ngahleka ngathi lo muntu lo uqhasha inkawu kulokuthi aqhashe umuntu. So le nto yokuthi azothatha udoli uzomfaka endlini, asithi thina lo mama lo maybe nganguyo othengele udolo oyo owesilisa wamfaka endlini, lubaba osendlini bezozwana athini ekazathi bezakufaka isikhathi lokonto okuphume ephandleni. Then ngake zakhulume ngiyawahlonipha ukuthi ukukhuluma kwabantu, well ukukhuluma kwabantu kuyakhana malikhuluma liyaka liyakhana liyabonisana imbono ekugcineni le thina le lesi livumelana ukuthi okay okurong orongo ngukho okuright yilokho. Wakhula vele sibona ukuthi abantu bayakhuluma kuyaphikiswana, abanye kuze kuliwe kodwa loba kuliwe kuyaningi. So manje masoya lethu nopopi lwendlini kusho ukuthi uzokhuluma la kuthini.
Yes, awuza kakhulu baba Mahlangu. Okwemzuzwana emfitshane-ke vala khona Madube emfitshane kakhulusile.
Ye, abantu ngingakhuthaza kuphela ukuthi abantu abathethe nezindlini asifundeni ukucommunicate. I-communication is the key yokuthi sikhulumisane sazane lapho kulo hlupho khona. Ungazuze uzobuyisa uphele udolo ubusuntshele ukuthi usubuye lo dolo. Khuluma lani, so ukhuluma untshengisa amaphutha ami sihlele phansi siwalungise njengemuthi.
Ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ke umnumzana Bhekisipho Mahlangu, yena oyingcwethi kwezamasiko esintu. Lo nkosikazi Sakhile Lilene Madube, laye oyingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Owamanje-ke sokuyisikhathi sabatsha, kasizwe ukuthi usiphatheleni uMike Hobe.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Mandla Nkosi Siwela, ongumuntu ongusakhulayo ogogekileyo ongaboni kodwa ukhangelela ukhisha ugwalo. Masizweni okuningi ngodaba lolu sixoxa loSiwela. Mandla Nkosi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyakwamukela baba Hobe kuhlelo lami, ngiyathaba ukungena kuhlelo.
Hayi thina baba sithabile sonke ukuba lawe kuhlelo. Awungitshele ngamafishane Siwela, logwalo lwakho.
Ibhuku lami-ke engibhalayo libhuku elihle, inoveli yami yakuqala yesiNdebele, isihloko sangikhona sithi labo ngabantu. Ibhuku leli nje engibhala-ke ngikhangele abantu abagogekileyo. Ukugoga ngokwakho khona kuyindlela esayithiwa ngumlimo. Abantu abagogekileyo bagogeke ngendlela ezehlukeneyo, sikanti abangaboniyo, sikanti abalejwabu elithize esingathi ngama-albino ngesilungu, abantu abangizwayo endlebeni, kulabanye esingathi ba-physically challenge babegogeke enyaweni bezandleni. Kodwa ungananzelela ukuthi abantu abaningi bona labo isikhathi esiningi bebekhangelelwa-ke phansi yi-society, and lokhu kukhona-ke ukukhangelelwa phansi ku-society kusukisela-ke kuma-cultural roots. So ase ngibona ukuthi kungcono-ke ngithethe indlela yokutshela umphakathi, indlela yokutshela umphakathi isizwe se-Africa, umhlaba wonke jikelele, ukuthi-ke abantu laba abagogekileyo-ke nabo bangabantu.
Njengomunye ongusakhulayo ogogekileyo ongaboniyo, awungitshele mnumzane, uhlangene lo dubo olunjani lapho ububhala ugwalo lolu, njalo ukhangelela ukufundisa umphakathini eZimbabwe izinto ezinjani logwalo lolu?
Ye, ibhuku leli-ke ngibhala ngihlanganele lendubo eziningi kakhulu baba. Okwakuqala ngathi ama-resources, ikhumbule ukuthi ngingafisa ukuthi ke ngibhale ngingakafundi izinto ze-computer technology for the blind, computer-ke esiyisebenzisayo ele-talking voice kwathi isikhathi ngicela nje abantu bembhalele nosikhathi umuntu athudiniwe no then onye ade kukhona ukuthi ama-brain equipment esiwasebenzisayo yidlala esiwasebenzisa nxa sisesikolo nxa usuphumile esikolo awula brain packings awula even isitayela lokhona kokusulo lokuhlabiso lokubhalisa kuba yi-property yesikolo mina ke bengifunde esolisi le mchabisi ufica ukuthi-ke xa usuphumile somele ichiyele abanye so kube yi-challenge kodwa-ke nto esengifunde i-computer layo ngifunda nzima ngifunda sense-university of zimbabwe okuyinto yathi inzima empilweni ithi umuntu ongaboniyo-ke uyefunda i-computer usuku-greatest level kuba nzima kakhulu kodwa-ke ngokubonga kunkulunkulu wanginika-ke ulwazi ukuthi ngiyifunde very fast ngasemva ukuthi no ukuze ngilungisele abanye bami abagodekileyo ukuthi ngitshele umhlaba i-African Union i-World i-UN sati izimbabwe i-Africa yonke uzulu wonke kahle-ke ngibhale ugwalo oluzathi-ke lingabalwa abantu babone-ke ukuthi abantu abagodekileyo labo ngabantu ngoba isihloko sebhuku lesi ngifana okuphakathi ebhukwini owayegodekile elama-challenges from i-grassroot ezalwa kukholwa ukuthi asiyomuntu kaphelelanga kule ngxabano kukholwa ukuthi unina ngamzala ngabe mnye wabo ngoba behlala nabo-anti labomama khonapho unina wahleba you know that is the normal song ehlatshelwa ngobaba obaba bayani abantwana abagodekile ngayishisela khonapho umfana lolo waze waba productive waze wathola-ke i-benefit waba ngumuntu umphakathi-ke wabona ukuthi hatshi abantu abagogekileke labo ngabantu.
Sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi usadinga usizo. Udinga usizo olunjani?
Usizo kade ngidinga-ke bengidinga imali yokuthi-ke ngincedise ukuthi ibhuku leli ngiliphablishize lokuthi ngithole i-security ku-public copy yami nokuthi futhi ngithole usizo lokuthi abantu bangincedise i-ministry ilizwisise.
Laba abalesifiso sokusiza bangakuthinta kanjani?
Abafisa ukungisiza bengangithola kule inamba Mr. Mandlenkosiwele econet ngu 0778682786 then ku-email bengangithola kumandlenkosiwela ngama-small letters bengeqiliso @gmail.com.
Hayi Siwela, ngiyabonga kakhulu bhoti, bekuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi ngiyathaba kakhulu, ngiyabonga nami ukuthi ibe kuhlelo.
Sibonga wena Siwela. Balaleli, lapha besixoxa lo mnumzana Mandla Enkosi Siwela ongisakhulayo ogogekileyo oqeda ukubhala ugwalo. Hayi bafethu, isikhathi yiso sesibalekile. Masidibane ngeviki ezayo. Oliver Lisayo ngumike obe ngithoka kumuhle lilale.
Njengendlela yenza so isikhathi sezokholo selontungameli Nkomo. Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphathele uphi umbhalo lamhlanje?
Bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngombhalo owabhala nguPaul kwabaseRoma chapter ka 8 verse ka 28. Uthi yena siyazi ukuthi kukho konke usebenza okuhle lalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngecebo lakhe. Lo mbhalo uyamangalisa kakhulu ngenxa yokuthi lapho uPaul uthi yena efukwa ngomoya oyingcwele uthi kuzo zonke izinto ezenzakala empilweni zethu uNkulunkulu uyasihlanganisa azisebenzise ukwenzela ukuthi zisebenzele kokuhle. Nxa sikhangele imbali yethu thina njengabantu, umuntu uyabe edlule phakathi kwezikhathi ezehlukeneyo eziletha ubuhlungu, eziletha ukwehluleka, eziletha imicabango yenza ukuthi umuntu eyedwa nje ahlengezele izinyembezi. Kodwa lapho uPaul nxa ebhala uthi yena uNkulunkulu uyathatha-ke zonke lezo zinto ezibuhlungu lezimnandi. Ikanti njalo empilweni siyahamba phakathi kwezikhathi ezimnandi ezokuthi uyawufisa ukuthi ngabe ngiyabuyisela isikhathi ngemuva mbuyele kulesiyana isikhathi ngikholisa nje. UPaul uthi yena uNkulunkulu uhlanganisa-ke zonke lezo zinto ezempilweni ezinhlizweni zethu abesekhipha-ke into ezasebenzela kokuhle ekugcineni. Ngingasinanzeleli ukuthi abantu abaningi abagcina besiba zinkokheli, ngikhumbula kulo mfundisi engahlangana laye, wazalelwa yena ephakathi kwenkamba yeziphepheli engalazithupha engalani. Ngikhuluma kanje lo mfundisi usengomunye wababhishophu emabandleni eRwanda ngale. UNkulunkulu wahlanganisa ukudubeka kwakhe, wahlanganisa-ke ukufunda kwakhe, wahlanganisa izinto eziningi, wakwenza ukuthi abumbe-ke umuntu ozaba ngumbhishophu olenhliziyo ezwela izintandane, ezwela iziphepheli. Ngikhuluma kanje lo mbhishophu ugcina abanye abantu beZimbabwe khona ngale ngenxa yokuthi le nhliziyo ezwela abantu abayiziphepheli, ezwela intandane. Kanti nxa sikhangela thina impilo zethu njengabantu, omunye engathela lelethi, ah mfundisi, kambe mina eyami impilo njengoba ngingaboni lokuhle kakhona. Kumele ube lesineke, ube kwazi ukuthi uNkulunkulu uyabe lokhu esebenza. Into eqakathekileyo ebantwini ukuthi ngaso sonke isikhathi kumele wena usondele eduzane laye uNkulunkulu, ngoba nguye ekugcineni oyenza-ke zonke izinto lezi zisebenzele ebuhleni. Engekayenza ukuthi zisebenzele ebuhlweni nxa wena ukhatshana laye. Abantu abaningi bathi ngesikhathi sokudubeka kwabo bayasondela kathana kuNkulunkulu, bezama amacebo amaningi kwezinye izindawo, bembalekele uNkulunkulu. Manje uyakusiza njani nxa umbalekela? Siyakhumbula indodana yolahleko ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithena wahamba wachithiza imali yakhe kathana ikifa lakhe lonke, kodwa uthe sekhona ngale esesidlale ngulube esidla ingcekeza zonke, wakhumbula ukuthi ubaba wami ubephatha kuhle izinceku zakhe, njalo ubaba wami uyakwanisa ukunginika ukudla okokuthi angisoze ngidle lezi ngulube. Ilizwi likaNkulunkulu lithi wabuyelwa emqondweni omuhle, wabuyela waya kubabakhe. UNkulunkulu ukhangelele khonokho futhi ngesikhathi lapho sikhatshana laye, abanye ngabasebethethe ilifa labo bayalichithiza. Ilifa lelo kuyimpilo yakho, usuyichithizile impilo yakho nxa uyikhangele, ubona ngani ngamanzi angeke akutheka. Kodwa uNkulunkulu nxa ungabuyela kuye, uyakwanisa ukuwavuthake lawo manzi akunike impilo entsha. Ngiyakhumbula njalo abanye abaphumelelayo empilweni, ukuthi umuntu uyaqalisa edukeka, nxa lapho esephumelela ahle azitshele ukuthi hhayi okukaNkulunkulu lokwechithi okuyananisela ndaba lakho. Umuntu onjalo kumele akhumbule ukuthi siyeza isikhathi lapho uzadinga khona uNkulunkulu, njalo ubunandi bempilo bumnandi nxa uphakathi kwakhe uNkulunkulu, akubi mnandi nxa uphakathi, kuba mnandi uphakathi kwakhe uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza bazalwane labalaleli bami abalaleli ukuthi namhlanje engxenye ungomunye lwana ophakathi kwenkinga, ukuthi awukwazi izinto zakho zizahamba kanjani ubuphakathi kwenhlanganiso edidaniswa izinto ezenzakalayo. Funa sithandazele ukuthi uNkulunkulu angenele kuphuma into emnandi. Baba, ngegama likaJesu siyathandaza namhlanje ukuba kuguqule isimo sezinto ezikhanya zisikhathaza, ukuze konke kusebenzele kuhleni njengokukhuluma kukaPawulu kwabaseRoma. Baba, hlanganisa izinto ezehlukeneyo hluphile kakhulu, usiguqule yona ngegama likaJesu, sisebenzele kuhleni. Siyabonga, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu nkola abalaleli bethu bakhuthazekile.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisipanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Sawakhuluke uNtungameli Nkomo. Lingakhohlwazi lukandaba ukuthanda ikhasi le-VOA Ndebele ebulanjini bokuzilibazisa owe Facebook. Njalo likumbule ukuthi nxa lingena khona ngale ku Facebook liyethule elikufisayo. Siyabona ke kulabantu abanengi abaphendule kade sibacela ukuthi bakubhale ngokuthi babona njani ukuthi uThokozani Khuphe engenzani. Kulabanye sibili abanjengonkwe Lesobho othi ya kumele uThokozani Khuphe ayenze akufisayo, kodwa hayi isikhathi asisavumi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalisayo ngoGibbs Dube, kodwa angakahambi nakuke ukade ukukhokhela ngamafushane. Umanyano wamabandla aphikisa elibusayo uthi kumele ibutho liveze eliza kwenza nxa kunganqoba i-MDC Alliance kukhetho oluzayo. Lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ezibezifisa ukuhlangana lo mongameli Emmerson Mnangagwa zikhala ngokuthi lokhu akusoze kwenzakale. Njalo kulesuku labodoli abasetshenziswa ngabantu besilisa ukuthi babe ngabomkabo. Hayi ke sengivalisile. Bye-bye, Zoe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.